So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 23 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
elabu yafika tena hayi kwakuthatha amadamu ndangaka ngisaka ngokundi wasusenzana amapolisa wayiwa controller lamajele wahambisa bani ekhoti kwathoniswa bani ngaleyo ndaba akayesi uzu ukuthi uzathini kambe ngale ndaba.
Okengqulwe embusweni nyakenye umnumzana Robert Mugabe uzamiswa edalele parliament namuhla esipha ubufakazi phezuko kuntshontshwa kwemali yamadayimana emarange engena ku $15 billion.
Laba bantu obabona ngendlela bangakudlwanga udlwanga ngakhona ubonisa indlela yena ushamisa ngakhona. IBhayibheli lithi hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zikwandelezweni. Umhlulile ukuhlonipha lo mfana, yonke into ayifunayo nayifisayo empilweni yakhe akazi ukuyithola ngendlela abhiheva ngakhona.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe selisole abasekeli be-MDC kamnumzana Nelson Chamisa ngokuthuka uMakhuphe enkantolo izolo besithi ulikhikhitha. Sixoxa lengcwethi ngelakusasa lelunga le-G40 ebeliphephele kwele-South Africa umnumzana Sevier Kasukwere yena ophenduke eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Robert Gabriel Mugabe ukhangelelwe ukumiswa phambi kwedale leparlamente namuhla esipha ubufakazi phezu kokuntshontshwa kwamadayimana emarange afika kumabhiliyoni alitshumi lanhlanu i-$15 billion. Umgabe unqolongwe ikomiti yedale leli ebona ngezenjiwayo. Umgabe nguye owazisa uZulu ngobuhuquluzi lobu engakahluthunelwa intambo zombuso libutho ngolwezi nyakenye. Kepha isimanga ikuthi akekho ngitsho lo yedwa owabotshwayo. Umgcinisihlalo wekomiti yedale ebize umgabe umnumzana Themba Mliswa ufakazelela umsakazo ngokuza kukaMgabe eParliamente. Sibuze ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuthi ingaba ikhona yini imfihlo uMgabe alakho ukuyiveza ngalolu daba.
Ngicabanga ukuthi siza kuzwa amahlaya nje nxa ngabe ezabe efike khona ngabe eParliamente, ngoba phela singakhohlwa ukuthi nguye owayevele engu-president welizwe. Ngabe elobufakazi bokunyamalala kwama-diamond wenzani ngakho, yinto ephathekileyo ukuthi bayizwe kuye, ngoba phela ngeke abuye afika athi yena hayi kwakuthatha ama-diamond angaka ngifakazi obundi wasusenzana amapholisa wayiwa-controller lamajele wahambisa bani ekhoti kwathoniswa bani ngaleyo ndaba akaye siyehuza ukuthi uzathini kambe ngale ndaba.
Nxa kuyikuthi impela uyabaza abantu abantshontsha limali njalo bekuhulumende kumbe bekucele likababa uMnangagwa, singabona yini ebaqamba ngamagama ngoba siyazi ungumuntu othukutheleyo ngenxa yokugenqulwa embusweni?
Ye, ukubaqamba ngabaqamba ngamagama umbuzo yikuthi abantu bazayikholwa yini leyo nto, ngoba phela nxa wayekwazi angithi ngengasho ukuthi nxa wabakwazi lokho ngesikhathi engumongameli welizwe wenzani ngakho. Nxa ngabe ngabuya namhlanje ngikhona baqamba abantu bazacabanga ukuthi ufuthelene njengoba usisho njengomuntu walahlekelwa yibukhosi ayelabo, kanti kube wayebabophe ngalesiya sikhathi esengumuntu ophethe izintambo njengomongameli abantu babezayikholwa leyo nto. Kodwa kakukhulumeke kusiya ngokuthi wethula ubufakazi obungakanani obungenza ukuthi kulandelelwe leyo ndaba ize iphumele egcekeni. Sesingabona-ke kuthathwa izinqumo ezinkulu ngayo yabe kuvezile kwacaca ukuthi ubani wayithatha imali wayisendaweni enje ilandeleke mhlambe kungasizakala ilizwe kanjalo kodwa akangiboni ukuthi angabe iphetheni okutsha ngemva kweminyaka yonke le esesihlalweni
ilona loludaba ubona luphela njani Ncube sizabona yini bekhona ababotshwayo besiyapika mpela kumbe abazamiswa phambi kwemithetho ndaba phezu kokunyamalala kwalimali
angiboni ukuthi ukhona umuntu ozadweliswa ngale ndaba ngibona nje iyaphela nje ibe ngiyokukhampena ibe ngiyokuxoxa ibe ngiyokulwisana phakathi kwama faction ahlukahlukeneyo ama political parties ahlukahlukeneyo mhlambe ikakhulu uZanu PF ngoba phela iyo eyayibuza angiboni kusiba lo muntu ongaya esitokisini ngalokho kwakucaci kimi ukuthi kungenzeka khona lokho nga kungazange kwenzeka ngaleso sikhathi kusenzakala lobo busela namhlanje na ubufakazi bakhona kuyabe sobabulawa izinto eziningi ezazingasetshenziswa ukuthi umuntu aye esitokisini ngazo azisekho
ukhona ukwalo ukukhuluma singambona yini esala ukukhuluma umgabe ukumbe kuyini okungenzeka lubana ethi wathatha lelo nyathelo
nga esala ukukhuluma akulanto engenziwa ukuthi bamfosele kangako njengomuntu okhulile onjiyana angiboni besithi mina woza ngenkani i-contempt of parliament mhlambe nxa engazanga ukuthi azayethonisiswa ekhodi kumbe athonisiswe yi-parliament bemfosela bemphoqelela ukuthi kaye kuyaba yinto nje yokuthi walile kuphelele khona lapha kulanto abangayenza engako ngaphandle kokuthi babalise nje lokhu lalokuyana kulanto ezakwenziwa njengoba ngisho
umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe Icele leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe selisole kakhulu abasekeli beMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngokuthuka lokuhlambaza uMakhuphe besithi ulikikitha. Abasekeli bakamnumzana Chamisa bathe bephuma emthethwandaba weSupreme Court eHarare izolo lapho obekuthethwa khona udaba lokubangisana ibizo leMDCT phakathi kwamacele omabili bayiqhunza ingoma ethethisa uMakhuphe phambi kwakhe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla likaMakhuphe umnumzana Khaliphani Phugeni uthi lokhu akuba mangalisi ngoba icele likaChamisa ligcwele izikliwi ezingelambeko.
UChamisa all along bengimbiza ubaba uChamisa kodwa ngisakwazi ukuqhubeka ngimbiza ubaba uChamisa. I think umhlaba wonke uyabona ukuthi umfana lo and ngokuqala ukuthi ngize ngimbiza ngokuthi umfana lo ukuthi lento ayifunayo ayimfanelanga at all. Ma uzobusa kumele ukuthi ubuse ngobuqotho nangokuhlonipha nangokuba lobuntu yabo. Manje kuyabonakala ukuthi lo mfana ubuntu akanawo. Kulalokho kuthiwa ngesilungu show me your friends I'll tell you your character or birth of the same feathers flock together. So laba bantu obabona ngendlela bangabudlwanga udlwanga ngakhona kubonisa indlela yena uChamisa ngakhona. Ungakhohlwa ukuthi benginaye ku National Executive kababuthwa ngirayi, benginaye ku Cabinet kababuthwa ngirayi. So ngikhuluma ngomuntu engimaziyo. Bengithi maybe usekhulile, bengithi maybe usenobuntu, bengithi maybe sebembizela eceleni bamfundisa ukuthi hayi mawufuna ukuphatha mfana kuphathwa kanje kanti. Kodwa hayi ngiyamiyangekela ngokuthi uNkulunkulu ngazi ukubheka eceleni iBhayibheli lithi hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zikwandelezweni kumhlulile ukuhlonipha lo mfana yonke into ayifunayo nayifisayo empilweni yakhe akazi ukuyithola ngendlela abhiyeza ngakhona and ungacabanga ukuthi labana abantu bayakwenza nje lokho bakwenza ngoba bethunywe nguyena nguye obathumile ukuthi bayenze le nto
kodwa abanye emnumzana Phugeni bengathi kayisuye uChamisa obehlabela inhlamba le ngabasekeli bakhe njalo mhlawumbe kayisuye obathumile
umgabe njengoba besingamfuni nje sithi siyatshaywa siyabulawa siyahlukunyezwa wakwakwenza nini lokhu umgabe wayehlele ofisini kodwa ethumela abantu bakhe ukuthi bayenze lezi zinto so ngeke abantu bethu besenza izinto ngegama likaChamisa uChamisa bese sithi yena hayi yena akahlangene lakho ngabantu bakhe kusukela ngonyaka opheleyo 5 November bethunyelwe ukuzotshaya umama uKhuphe ukuba kuthiwa ngibayisaphila kwasuka kwabonakala ebuwe era kwasuka baza kwabulaya bezophosa ngama much ngabantu bakhe bonke la abazenzayo lezi zinto so akakwazi ukuthi ethi yena azigeze ethi mina angihlangene nakho lokho otherwise if that's the case then umcala kwamgabeli kuphi
ukukhona yini okungalisuthisa elingathanda ukubona kusenziwa nguChamisa kubasekeli bakhe ekade bekhuluma inhlamba enje
uChamisa isikliwi ngesilungu sikubiza sithi imposter that boy imposter nje ufana nomntwana ophiwe ama dangerous weapons ukuthi adlale ngawo mawungathatha ingane nje uyinikeze isibhamu singafa sonke siphele into eyenzakala kuChamisa akazi nento ayifuna akazi nokuthi kubusa yini mawuzosukela uthethise umuntu ongumama umuntu omdala ngangomama ukhuphe ungazi nokuthi umthethiselana angithi indaba yabayithethe bayihambise ecourt umama ukhuphe usecourt ukuyazidefend ngoba engumuntu obeliever entweni zomthetho nokuthi umthetho usebenza kanjani yibo futhi asebemthethisa bebeyisathu kuphe ecourt if bengabelieve ukuthi umuntu ohanjiswe ecourt kumele akwazi ukuthi athonisiswe noma afike akhuluma indaba yakhe ecourt ilalele indaba yabo ilalele neyethu indaba thina njengecembu akukho okukhulu esikubhekele kuChamisa kumhlulile lokho kuyinto
Umnumzana Khalipani Phukeni ngumsekeli wesikhulumeli secele leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sixhume njalo isikhulumeli seMDCT kamnumzana Chamisa unkosazana Tabitha Khumalo yena othi bayalisola kakhulu ihlazo elenziwe ngabasekeli bebandla labo.
Udaba ongitshela lona liyadida ingqondo njalo liyesabisa ukuthi singathi singabantwana balizwe linye sifikisane esigabeni esinjani mina ngendlela engazi ngayo yimpi ngokuthi lanxa ngiphambanisene nawe okunganayo ngingeke ngakuhlambaza ngize ngifike esigabeni esingako ngizathatha leli thuba ukuthi ngithi abalandeli bethakenze khonokho hhayi kakulunganga sibili njalo kuzamele udinge iqhebo sibone ukuthi kulungiswa kuthiweni ngoba ukumhlambaza kakutho ukuthi sono ukuthi wakhetha ukuthi aphikisane nabanye so kakumelanga sihlambazane kumele sikhulume udaba silandela ubufakazi obukhona njalo nxa ubufakazi asisebenzisele ubufakazi ukuthi simele ingxenye esabe simimela hhayi ukuthi ahlambaze ngethemba ukuthi njengebandla le-MDC sizacela ukuqondisa ukuthi singakade lihlabela besitho njalo kakulamuntu ntinesintini ukuthi intando ezinjalo emuntini lanxa kasebenza naye asuka kazilunganga ngokibandla lethu kalivumelani lezinto ezinjalo ukuhlambaza ukuthi abantu thina sivuleka sivumelani lakho njalo sikhuthaza abalandeli bethu ukuthi babe nesimiyenzi ebantini abangaboni umbono obonayo
Bathi abakamakhophe isehlakalo lesi siveza sobala ukuthi lilibandla lodlakela.
Hayi ngathi lesithenjalo kwakuseyikho. Kumele sibazi ukuthi emabandleni lapha kunabantu abatyemuyo abanemicabango etyemuyo. Kakulula ukuthi sikwanelise ukukhokhela ibandla elingaka kungatholakali abantu abangamasongandlebe. Kodwa kakutho ukuthi ihlekanyana labo nalaba abangamasongandlebe sekusithi bandla lonke ngamasongandlebe athi. Izele indaba zokudlamudla ukuzibeleka izikhulumo akunamuhla ubaba uhlalisa ixolisa nesehlanjalo ahlangana naso. Kambe batho ukuthi uxolisa kwethu sasibonge ixolisa yini. Kumele sizwisise ukuthi umuntu yena vela umsebenza kuvele umuntu uyahlupha. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi kathi sifundeni ukuthi kanti sivele sivela ngayo. Ngoba ukuthi umuntu azafika esigabeni esinjalo yindlela esisebenza ngayo njengabamabandla. Ngifundisa uzulu ukuthi ububi burayithi ubuyisela burayithi. So hayi lapho ngamvumelani nabo sibili kodwa lapho engivumelana nabo khona ukuthi isehlakalo lesi hayi kathi mnandi kathi lunganga kathi sihle njalo asinamuntu.
Unkosazana Tabitha Khumalo isikhulumeli seMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Hoy wayengomunye wengqungquthela zecele leZANU-PF LG40 ngesikhathi sikaMgabe umnumzana Sevia Kasukuwere. Yena ophenduke eZimbabwe izolo uthi okwamanje akalasifiso sokuphatheka kwezombusazwe. UKasukuwere ubephephele kwele South Africa lapho abalekela khona nyakenye kulandela ukuhluthunelwa kukaMgabe intambo zombuso libutho. Ngensuku zakhe uKasukuwere wayesiphethe esidukwini impela enguye owayebona ngokuqhutsha kwenhlelo zeZANU-PF. Wabaleka elizweni kanye lomnumzana Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Jiwawo bona ababikwa bephephele kwele Kenya. Ekuhluthuneni umbuso ibutho latshela uZulu weZimbabwe ukuthi lalifuna ukubopha izikliwi ezazihanqe uMgabe zihuquluza umnotho welizwe. Umnumzana Kasukuwere umoyo kanye loJiwawo ngabanye babantu laba abachazwa njengeziklwi libutho. Njengoba esephendukile uKasukuwere umbuzo omkhulu ngothi ulakho ukubotshwa na njengabanye ababekucele leG40 abagoqela umnumzana Ignatius Chombo. Ukuhlaziya loludaba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Innocent Babathi Ncube.
Ijahaleli elithiwa kona ngokaSukuwere ukuphenduka kwalo sifanele sikukhangele ngelihlo lokuthi amajaha lawa asuka kuZANU-PF abenelisi ukuphila phandle kwebandla labo. Yikho kuthiwa khona kuyabanda ngaphandle kweZANU-PF. Ngamajaha ajayele impilo yomuntu ofontofo. Yikho ke ubona ukuthi khona ugcine sesithi usephenduka. Ikakhulu ungakhangela ukuthi khona amaphepha nayo bebhala nje ukuthi kule nkulumo ekade senziwa phakathi kwakhe lalaba ababusayo khathesi. Ukubuya kwakhe kunuka santungwa ukuthi ngumuntu othenjiswe olunye ulutho ukuthi bazamceka loba bazamenza nje ukuthi angani uZulu abone ukuthi uyahlukunyezwa, kodwa yena emele abe khona la ukuze adunge into leyi eNPF. Ngoba ngibona ngani ngingathi ngimzamo yalabo ababusayo ukuthi baphambanise iNPF, ngoba ngokubona kwami bekuzaphambanisa amacebo abo awezombusazwe sisiya kukhetho. Ngamafitshane ngingathi ukubuya kwakhe kutshengisa ukuthi kukhona okutshaya amanzi njalo kukhona akuthenjisiweyo, kodwa singathi sizoyicela ivuthiwe.
Singabona ebotshwa yini uKasukuwere njengoba ebikwa engesinye sezikliwi ezazigombolozele uMgabe?
Ukubotshwa, yebo engabotshwa, kodwa mina ngibona ukuthi uzabotshwa. Anti siyakwazi njalo ukuthi kona uChombo bamthatha bathi hayi ngumhuquluzi wezomnotho uzabotshwa. Kathesi indaba kaChombo siyibona isingani isidedile. Bonke laba bantu ababotshwayo ikingathi lo mongameli umnumzana Emerson Dambuzo Mnangagwa uphume esithi yena hayi kathembi ke laba abakhangela ngezokuhuquluzwa komnotho, usethethe abanye amagqwetha ke ukuthi awafake ofisini yakhe akamongameli ukuthi bayenzele umsebenzi. Kodwa ke kusho ukuthi indlela okuphathwa ngayo ukuhlolisiswa kwalaba izephulamthetho kwezokuhuquluzwa komnotho akukhwabithisi, yikho okunginika igunya lokuthi lundoda ukubuya kwakhe hayi kalandanga ukuzabotshwa. Sike sabala iphephandaba eleStandard ukuthi lundoda kwathi sokukhala imbobho ngelanga lamhla ka 15 November uGrace Mgabe waseletha izimota, yena wahle wathatha imota wachiya abantu bakhe belo Jonathan. Kutsho ukuthi indoda eligwala ebingasoze ibuye uma ingathenjiswanga ukuthi khona kulendlela angasinda ngayo kuleyi ingxabangxoza yakhe eyokuphuma ebhuntshuka elizweni.
Ukuphenduka kwakhe sokungenza yini umnumzana Jonathan Moyo lo mnumzana Patrick Jiwawo labo baphenduke ekhaya?
usikhwetha mfundo moyo lo njwawo ukuphendukwa kwabo ngibona ngani kusakhatshana ngoba okokuqala umoyo siyakwazi indlela aphatha ngayo umnankagwa ngesikhathi umgabe ephethe wayethatha izinto angena kupolitiboro akhulume akufunayo hayi ngibona ngani usikhwetha mfundo hayi wadiliza ama bridge yikho ngibona ngani kuphendukwa kusakhatshana ngoba imboni ezenelisa ukuthi ahlanganise amehlo lomnankagwa ngibona ngani kuzima kubucayi ukuthi khona abuye ngaleyo ndlela okwesibili bamthile njalo uprof ngendaba ze corruption ukuqhuza kwemali kungabe kuyizinto nje ezokumninda kodwa ke sengathi kwezombusazwe izinto zokunindwa lazo ziyanika abantu abalwa lawe ithuba elokuthi bakuphoxe yikho ngibona
Umnumzana Innocent Babatsi Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane. Kulamalunga eMDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube asephume kuleli bandla ayangena kubandla lezaphu esithi asola indlela ibandla leli elikhethe ngayo abazancintisa kukhetho. Acothoze njalo inkokheli yeMDC Alliance. Kubika intathelizindaba yethu uAnastasia Ndlovu.
IZimbabwe iphakathi kwamalungiselelo okhetho njalo amabandla ahlukeneyo asephetha ukhetho olwama primary. IMDC ekhokhelwa nguNcube layo isiyazise ngamalunga azayimela kukhetho lwedale lephalamende lakuma council kodwa kulokukhonona kwamalunga ethi awasuthiseki ngendlela labo bantu abakhethwe ngayo. Ukansila Ernest Ndlovu ka Ward 2 eGwambe eBulilima East ngomunye wabazise ukuthi sebesehlukana le MDC kaNcube.
Asiningi ezinyawo sonke sibuyelele ephathini ka Joshua Komo Mkabo. Sivuse imenge ezinyawo. Kume kukhona okuzaba ngathi kuyasihlupha izipray khona izabona mfinza. Asivukeni simeni ngezinyawo. Professional singoku siyabalandela. Abona indoko sokugida kuphela singabazuthi ngingomlishawo ngubani.
Okhangelele ukumela izaphu kuWard 21 eBulilima East umnumzana Wilson Nkobi uthi usebone kungcono ukubuyela kuzaphu.
Ngiyaxisa abantu bathi ukuzani ekhaya into lithombela singawe lamaqembu masokuzima ukuyana ekhaya abantu laphela zakhona sekwazi ukuvusa ilizwe.
Umqoqi wenhlelo kuzaphu umnumzana Ndodana Moyo uthi bayabamukela ngezandla zombili njalo bakhangelele ukusebenza labo kuhle.
Silabantu abaningi kakhulu abasukileyo kulezi insuku abakuma structures bagoqela lama sitting councillors ikakhulu asuka eBulilima constituency. Nqabe sitho bona bathi kabala confidence kujahaleli elincinyane kulandela inkulumo zalo indlela abeka ngayo bathi babona ngathi basadlala kusasekhatshana ukuya khona yikho bekhumbula ukuphenduka ebandleni lidala elezapho. Okunye njalo ikakhulu bathi basola indlela okukhethwe ngayo ama candidates bathi ama candidates akhona khathesi aya impozwa okungahambelani lezinqomo zalelo bandla abalibumba bebonke.
Umsekeli wesikhulumeli seMDC kaNcube umnumzana Mbuso Siso uveze ukungazilutho ngenyathela eselithethwe ngamanye amalunga ebandla lakhe ethi bazathatha inyathela eliqinileyo lokwenza isimemezelo ngemva kokwenza ucwayisiso ngoba bebengakatholi imibiko ebazisa ukuba amanye amalunga abo aseyamela ibandla lezaphu. Ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho kanye lokungasuthiseki kokukhethwa kwenkokheli kukhetho lwama-primary, amalunga amabandla ahlukeneyo ezweni sebetshiya amabandla abo besiya kwa kwamanye amabandla abanye becabanga ukuncintisa bezimele njengalokho okwenziwa ngowesifazana olodumo unkosazana Jesse Majome ukuthi abanye sebeqochiwe kulandela ukuphikisana lenkokheli zabo ngoba bengavumelani lendlela ethethwe ngamabandla ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umeli weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Thomas Mandigora izolo uphawule ngokusemthethweni imidlalo yeHaburon Global Games phansi kohlelo lokuzama ukufudumeza ubudlelwano phakathi kwezizalwane zakwele Botswana labukuza kubika uMartini Ngwenya.
Umnumzana Mandigora unxuse ukuzovula ukusemthethweni ukusungula kwemidlalo eHaburon Global Games emzameni yokukhuthaza ukubambana lokusebenzelana kwabantu ndawonye phakathi kwezizalwane zeBotswana kanye labokuza. Abaphuma lomqondo lo wokubamba imidlalo le bathi bananzelele ukuthi eleBotswana selibonwa njengelizwe elingemukeli kuhle abokuza njalo elingabathandiyo. Ophumela lomqondo umnumzana Gabo Ditlhakeng uthi eleBotswana likhanya lixotsha abantu bokuza njalo abanye bencitshwa ingwalo zokuhlala kumbe kusebenza elizweni amapermits ngakho ngokubamba imidlalo le balethemba lokuthi lokhu kuzoguquka abantu bancibilike emaceleni nomabili akhanya engela kuthembana.
There is perception that Botswana had grown anti-foreigner or was friendly to foreigners. The media reported on deportations. There's a general perception even among foreigners.
Kulokucabangela ukuthi eleBotswana alisathandi abokuza. Ngisho lamaphephandaba abika ngokuthi kulokuxotshwa kwabokuza. Ngakho ke kukhona umcabango ukuthi eleBotswana alibafuni abantu bokuza.
UMandigora ukwamukele ukubanjwa kwemidlalo phezu kodaba lobudlelwano phakathi kwabeBotswana labokuza esithi njalo kuzancedisa ukuhambisa umlayezo emkhuhlane engathelelwa nayo efana lemvukuzane kanye leyochukela. Umcabango wokubamba imidlalo ekhalo lokuqinisa ubudlelwano phakathi kwabeBotswana lamanye amazwe iyamukelwe ngabeZimbabwe abafana lomnzana Dumi Ncube yena othi vele kunjalo iningi libona iBotswana inyonkoloza abokuza.
Kuningi okumele kutshintshe ngoba ukuncitshwa kwabantu ama-permits kanye lokuxotshwa kwabokuza kutshengisa ilizwe elingathandi abokuza. Ngakho le midlalo iqakathekile ukuzama ukupholisa izilonda njalo iqinise ubudlelwano phakathi kwabantu.
Imcimbi izaqala ngomdlalo wenduku yegalofu mhlazi ku-17 kuNcwabakazi kukanti eminye imidlalo efana lebhola kanye leyokugijima izalandela mhla ka-27 Ncwabakazi edolobheni leHaburon. Umnumzana Mandigora nguye umgcini ihlalo wenhlanganiso yabomeli bakwamanye amazwe eBotswana uDean of the Diplomatic Corps. eleZimbabwe yilo elikhala njalo nje ngokuhlukuluza kwezizalwane zalo kweleBotswana abanye bethelwa imvubu ukuthi indaba bengena kulelizwe okungekho emthethweni. Kulonye udaba umnumzana Gift Ncube walahlekelwa izandla zombili ngemva kokudutshulwa ngwayemsebenzela isimo esibhekane labane abasebenza bengaphiwa umholo. Iofisi yeZimbabwe eHaburon ilokhu izama unceda uNcube labanye phezu kwesiphatho esithi kaqondanga kuzizalwane zeZimbabwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeHaburon kweleBotswana.
Big Nazi begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngidlala lengoma ngikhumbula uMampintsha ucelile ukuba na simthandazele iSouth Africa yonke uZulu wonke nje amthandazele ngoba izinto kazihambe kudle phakathi kwake lo babes sengathi bangabuya babuyelelane ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umnumzana Robert Mgabe uzamiswa ePhalamende lamhlanje esipha ubufakazi phezu kokuntshontshwa kwemali yamadayimana emarange efika ku-15 billion. Icele leMDC elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lisola abasekeli bakaJamisa ngokuthuka uMakhuphe ebesithi ulikikitha. Kwanele okwamanje asibeni sonke ntambama kweza kusihlwa ngu-7:30 olivalelisayo. Muntunga milinkomo.